sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ithatheleli thuba lokubonga uJonga Khandemiri ngokusinika uhlelo ngolimilo esishona. Kulambulela ngenjabulo enkulu ku Studio 7. Ngolesihlanu mhla ka 4 Ncwabakazi 2023 nguPlaxidus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
lokho esikwenzileyo namhlanje ngithemba elizweni leZimbabwe into eqakathekileyo kakhulu, ngoba siyazi ukuthi kungeke kube lokhetho olohlonzi kungela kuthula. Yikho ke namhlanje yikho besibize ama-political parties atshiyeneyo ukuthi abuye azozinikela ukuthi kukho konke okuzakwenzakale bazafaka ukuthula phambili.
Abomanyano wamabandla ezokholo lwesiKristu oweZimbabwe Heads of Christian Denominations bahlalise phansi inkokeli yamabandla ezombusazwe ukuze ilobelane isivumelwane sokulondoloza ukuthula ekukhankaseleni ukhetho.
Statistics iphumile yathi khona ama-youth kwenye ward lapha eVictoria Falls, specifically ward 9. We are told ukuthi ama-youth bakhona vele kathi sabaningi bakhona sebegula imikhuhlane yengqondo le, i-age group between 15 and 24. Yibo sebele asebebaningi kakhulu abasenza khonokho ngenxa yama-drug and substance abuse.
Abenhlanganiso ezizimeleyo ezibona ngezentuthuko, abezokholo, abezempilakahle labomthetho lamhlanje bamanyane kusehlakalo sokufola edolobheni leVictoria Falls emkhankasweni wokuveza inhlupho zokusetshenziswa kwezidakamizwa kulindawo. Kukhethwe induna ezingamashumi amathathu lasithupha edale leNational Council of Chiefs kukhetho oluqhutshwe elizweni lonke izolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abomanyano wamabandla ezokholo lwesiKristu oweZimbabwe Heads of Christian Denominations bahlalise phansi inkokeli yamabandla ezombusazwe agoqela iZANU-PF leCCC ukuze alobelane isivumelwano sokulondoloza ukuthula, befunga ukubana bazakhankasela ukuthola usekelo kukhetho kungela kufuthela na lodlakela. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Bekunabantu abafika amakhulu amahlanu 500 abakade behlabela bedumisa inkosi ngesikhathi kulotshwa isivumelwano sokuba ilizwe liqhube ukhetho lwalonyaka lukamhla ka 23 Ncwabakazi olungela budlwangudlwangu. Umbuthano wanamhlanje wenziwe ngemva kokubulawa kwelinye ilunga le-CCC emzini oweGlenora eHarare izolo. UTinashe Chitsunge abakholo besithi akumelanga kuchitheke igazi ngenxa yokudinga usekelo. Omunye wabafundisi abaqoqela umsebenzi umnumzana Trevor Masuku uchasisa kabanzi ngabakujongileyo kusehlakalo sanamhlanje.
Lokho esikwenzileyo namhlanje ngithemba elizweni leZimbabwe into eqakathekileyo kakhulu, ngoba siyazi ukuthi kungeke kube lokhetho olohlonzi kungela kuthula. Yikho ke namhlanje yikho besibize ama-political parties atshiyeneyo ukuthi abuye azozinikela ukuthi kukho konke okuzakwenzakale bazafaka ukuthula phambili.
Amabandla ezombusazwe alobela nesivumelwano lesi ayisikhombisa abalisa iZANU-PF, CCC, MDCT, UZA, UANC, ZAPU le-NPC efunga ukuba akasoze enze udlakela ngesikhathi ekhankasela ukudinga usekelo lokuvotelwa kukhetho. Ekhuluma kulomhlangano umsekeli kanobhala wezokhetho ku-CCC unkosikazi Ellen Shiriedenga uthi njengebandla bakhathazekile ngezehlakalo zodlakela ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho elizweni.
Ukuthi kube lokuthula elizweni njalo ngesikhathi sama-elections. kodwa nje sisayinile njengebandla kodwa kulokunye sikhalaza ngakho njoba sikhuluma kunje sokhathesi sikulesi dumbu omunye wethu obulewe ngabantu bezana uPF izolo ende ngezinye izinto eziyingqakela nxa sikhangela udaba lolu olokuthula oloku eLPS siyebo sisayinile kodwa kakulungisiswe lokhuyani nxa kuthiwa kumuntu wonke akasayine sibone lebandla lezana uPF isayinile lamanye amabandla asayinile kodwa okumqoka yikuthi bazalandela yini na izinqumo lezi ezikhona kuPeace Plan
ilunga lezana uPF elikade likulumbuthano umnumzana Fortune Chasi engumeli wemazwe weSouth edayele ePhalamende uthe ibandla lakhe liyaqhakathekisa ukuthula esithi kulusizo ukuthi sokubulewe ilunga le-CCC ngesihluku esinje
njengomhlangano vele ukuthula siyakuqakathekisa kakhulu ngoba khona vele ngasithi khona sine-election sitsho ukuthi umuntu kumele akhululeke ukuthi abe ngumuntu oqambayo umuntu amfunayo kunjalo ke siyacela kakhulu ebantwini bonke bangabe ngabe ezanu PF bangabe ngabe CCC MTC kumbe any political party siyacela ukuthi kuma-elections laba kube lokuthula
omunye njalo okade sembuthanweni munye unkosikazi Sekai Holland owaba ngumphathi ntambo wezokuthula uthe ujabule kakhulu ngesihlakalo lesi
ngifuna ukubonga labo bonke ababuyileyo ngoba abaningi banxusiwe kababuyanga kodwa ke kuqakathekile ukuthi ilizwi likankomo uvice president ulanda lokhu silandela inyawo zakhe ezokuthi sikhangelane lokuthula ngesikhathi sokhetho uzulu ngalandele khonoko
abanye abakade besembuthaneni lo bagoqela abasekeli bamabandla amapholisa ingatsha zikahulumende labameli bezigodlo zamazwe aphandle afana le-USA, EU, Canada, Australia lamanye abaningi abakade bekulumbuthano baveze ithemba lokuba amabandla ezombusazwe azalandela izinqumo zokulondoloza ukuthula kuphunguke izihlakalo zodlakela elizweni ngaphambilini kokhetho langemuva kwalo ngimele isithu 7 seHarare ngimlondolozi Ndlovu
Umphathi ntambo obona ngendaba zasekhaya umnumzana Kazembe Kazembe uthi amapholisa asebophe abasolwa abalishumi lambili 12 phezu kokubulawa komsekeli webandla eliphikisayo ele-CCC uthi Nashezi Tsunge yena ogongodwe ngabantu abacatshangelwa ukubana ngabasekeli bezanu PF emzini weGlenora eHarare izolo wafa. Umnumzana Kazembe utshele intatheli zindaba eHarare namhlanje ukubana uselaye amapholisa ukubana abophe bonke abalokwenza lokubulawa kukaChitsunge kungakhathalekile lokuthi ngabaliphi ibandla. UChitsunge uhlaselwe ngabantu ababikwa bengabezana uPF izolo ngesikhathi esiya emhlanganweni webandla lakhe labanye bakhe ukukhankasela ukhetho. Isikolo someli weMelika eZimbabwe laso sethule umbiko namhla sisola udlakela osoludlundlubala elizweni phambilini kokhetho. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube ngalolu daba.
Lolu dlakela yilokho kade abantu bekwesabela ukuthi kuza kwenzeka ngokuba izinto esesazijwayela ukuthi ziyenzeka njalo nje nxa kulokhetho lapho kubulewa khona kwethuselwe kuvalelwe ejele labo abamaqembu aphikisayo ukuze bangakhankasi ngendlela ekhululekileyo ukuze bangavoti ngendlela ekhululekileyo. Ukhetho lokhetho kusuka ngo-1980 lulokwethusela phakathi lulodlakela phakathi abantu kabakaze balithole ithuba lokuvota bekhululekile. Kuyinto-ke embi kakhulu engahambisani lesisekelo sombuso lemithetho yelizwe lemithetho yomhlaba eza kwenza ukuthi lolu khetho luthi lusiyaphuma umphumela wakhona kube lompikiswano ngalo ukuthi kakuhambanga kahle. Ngakho-ke lokho kuphuma okhethweni kakuvezi intando yabantu beZimbabwe. Bekusatshelwa lokhu ukuthi kuzakwenzakala, kodwa ke besikubona lapha lalaphana, sakubona ngama-by-election. Khathesi sikubone ngendlela edolobheni phakathi kulama TV la yonke into, kwabalula ukuthi kutholakale, kubonakale ukuthi kuhambe njani.
Umphathi ntambo wendaba zasekhaya uKazembe Kazembe uthi amapolisa asaphenya futhi aza kutsho engaqeda ukuthi lolu ludaba oluphathelane lezombusazwe yini. Ungathini ngalokho?
Kusegcikeni konke akudingi ukuthi kudingisiswe ukuthi udlame lolu luphathelene lezepolitiki. Obuleweyo ubulekele ipolitiki yakhe, ube ngumuntu okhankasayo ekhankasela iqembu lakhe ngokuthula, wakufela khona lokho ngoba labo bengafuni ukuthi akhankase ekhululekile. Ngakho ke akulanto edingakalayo phezu kwalokho ngaphandle kokuthi kubotshwe abantu bajeziswe ngendlela enkulu kakhulu. Ukuthi kube lo mbuzo othi kambe kuphathelene nepolitiki kumbe akuphathelene nepolitiki, akudingakali konke lokho kusegcekeni. Kubonwa la ngumntwana omncane ukuthi hayi oweqembu eliphikiswayo ubulewe ebulawelwa ukuthi ubekhankasa ekhankasela iqembu lakhe njengalokho kulokhethwa elizweni lonyaka kuyona linyaka.
Singathi lolu luzaba lukhetho olukhululekileyo yini nxa sikhangela uDlakela osolukhona?
Ukhetho vele asoze lube lukhetho olukhululekileyo, hayi ngoba mhlambe kubulewe umnumzana obuleweyo, kodwa ngoba zinengi izinto impawu ezenza ukuthi kucace ukuthi ukhetho alukhululekanga. Ukukhululeka kokhetho ayisikho ukuthi kungabi khona otshaywayo lobulawayo, kuyizinto ezinengi, ukusebenza komthetho, ukukhululeka kwama kwabantu ukuthi bakhankase bengethuselwanga, ukukhululeka kwamaqembu aphikisayo ukuthi akhankase engavinjelwanga ngamapholisa, konke ukusebenza komthetho ngendlela efaneleyo, ukuma ukuzimela kwemthethwandaba, ukusebenza kwezemisakazo ukuthi kambe laba baphikisayo bakhona yini emisakazweni kahulumende, lazo zonke lezi yazinto. Nxa ukuhlanganisa konke khona lokho kuyacaca ukuthi ukhetho lolu njengalolu khetho oludlule laloliyana laloliyana asoze lube ngolukhululekileyo. Kodwa yonke into imiswe iyahambisana leqembu elibusayo. Lokho kusegcekeni, ungabukeli television uzakubona, ungalaleli radio uzakubona konke khona lokho. Ngakho ke hayi ukhetho asoze lube ngolukhululekileyo, kungakhathalekile ukuthi kubule umuntu kumba kulawa ngamuntu.
Lo ke umnumzana Efihlela Ncube ohlaziya ezombusazwe exoxa lapho lo ntungamile Nkomo owe Studio 7. Abenhlanganiso ezizimeleyo ezibona ngezentuthuko, abezokholo, abezempilakahle labomthetho, lamhlanje bamanyane kusehlakalo sokufola edolobheni ele Victoria Falls emkhankasweni wokuveza inhlupho zokusetshenziswa kwezidakamizwa kulindawo, ikakhulu ngabasakhulayo. Beveza ukubana lokhu sekuyimvama njalo kuphazamisa kakhulu impilo kaZulu. Unokuthi abadlamini osipha lolu daba.
Ekufoleni lokhu bengena ezitaladeni bekhankasa, baveze ukudana ngezinga abadala lentsha asebethatha ngayo izidakamizwa lotshwala, besithi limpi kumele kumelwane layo kuqalela ezimulini. Osakhulayo umnumzana Eugene Sibanda obengumunye wabakade bekumkhankaso wokufola kulandela ukuphunyuka kwakhe emjibileni wezidakamizwa, uthi adlula kikho kakufiseli loba ngubani. USibanda wayesele minyaka emihlanu ekwenza lokhu ehlala emabholokweni le South Africa, njalo esidla okulahliweyo, esithi wazithola sekwenza lokhu kulandela ukulahlwa kwakhe nguyise.
I was smoking nyaupe, cocaine, Christo, Daha, every type of drugs. And we used to smoke those drugs through food, drinking, injecting each other, doing a lot of things, sneezing, whatever, taking all those drugs, and they affected me.
Ngangibhema nyaope, icocaine, crystal, daha, ngifaka ekudleni, ngizihlaba okunye ngihotsha amakhala. Kodwa kwangiphambanisa kakhulu ngoba ngaswela yona intombi, phinde ngalahlekelwa imuli yami yonke. Kubi ke lokhu njalo, yibula ukucabanga ukuthi ziyimpendulo kunhlupho zethu.
Unkosikazi Sergeant Chipofeya obemele amapholisa uthi phezu kwenyawobhe inengi selibilisa okudliwayo leminye imigcozo ukwenza izidakamizwa lezi. Uthi mihla lamalanga babikelwa ngohlupho njalo inengi selidlwe ngula.
Kukuhlungu kakhulu nxa sikhangela abantwana bethu banga-engage kuma-drugs sebe-engage futhi sexual abuse futhi sebe-abuse na-sexual khonapho. So ingozi yakhona sebengenela futhi abantwana abancane belala lapho. So liyabona ukuthi lapha sokunzima, so kumele ukuthi sonke nini sibambane njengelizwe, njenge-community ukuthi sibone ukuthi singakuqeda njani umkhuhlane lo we-drug abuse because amanye ama-drugs akhona alungiswa ezindlini khonapho.
Umnumzana Isaac Dube owenhlanganiso e-Reach Out uyakusekela lokhu.
Statistics iphumile yathi khona ama-youth kwenye ward lapha e-Victoria Falls, specifically ward 9, uyathola ukuthi ama-youth bakhona vela kathi sabaningi bakhona sebegula imkhuhlane yengqondo leyo, i-age group between 15 and 24, yibo sebele asebe baningi kakhulu abasenza khonokho ngenxa yama-drug and substance abuse. That's the statistics esikhona. Then amapolisa ababuye besithi khona thina lapha we are receiving also ama-cases, increased cases of domestic violence, ama-gender-based violence, even ama-youth bayabulalana besenzayo.
Umnumzana Misheki Ngulube obemele inhlanganiso ekumsebenzi wokunakekelwa kwabantwana eMhambi Children's Foundation uthi abazali labo balomlandu ekulisaneni lalolu dubo.
So ngalokho ke ama-drugs, indaba yama-drugs leyo kumele ikhangelwe from i-root problem yakhona abazali. Abanye abantwana bakho nxa ungani uyadingisisa kuthi uthole ukuthi abananihlala kahle phakathi abazalini, ba-ignore phakathi abazalini. Nxa umzali lo ubaba lo mama bahlali bonke, kumbe ubaba lo mama bahlala besilwa, kuyenza umntwana besengasethola i-attention, besecabanga ukuthi ngothi ngizilibazise lami ngizenzele ongifunayo, ebesetholakala senza ama-drugs. Unfortunately esebambelela kuma-drugs, seba-addicted, kusiba nzima ukuthi echiyane lakho lokho bese kudiliza impilo yakhe.
Obemele ezokholo unkosikazi Travina Chishoni ongu-life coach enhlanganisweni ye-Arise and Shine uthi inani labadinga ukwelatshwa esibhedlela sabo liyalikansa, ethi iningi lababhekane lalolu dubo yintsha eleminyaka eqalela kuchumi lane kusiya phezulu. Uthi ngasigaba sinye kuleli dolobho abangamachumi ayisikhombisa ekhulwini 70% babhema okubalela imbanje njalo lesikolo kumbe emsebenzini kabasayi. Inkulumo yakhe isekelwa luphenyo olwe-World Health Organization olwaveza ukuba intsha enengi kwele Zimbabwe ibhudla utshwala, ibhema njalo ithengisa izidakamizwa. Ngalokhu kumkhankaso lokuvunyelwene ukuqhubeka kuxoxiswana lomunisipala walindawo ukuthi aphume lamacebo okuqoqa ukwakhiwa kwendawo zokufundisa laba bantu ikakhulu abasakhulayo imisebenzi yezandla kanye lokuzithokozisa ngezenguqu ukuze baphume kule inkinga. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Ukhethwe induna ezingamashumi amathathu lasithupha edalele National Council of Chiefs kukhetho oluqhutshwe izolo elizweni lonke. Ikomishini ebona ngezokhetho yeZimbabwe Elections Commission ithi lolu khetho luhambe kakuhle elizweni lonke jikelele. Ezansi yemandebeleni induna ezisakhulayo uBidi Unqabandiweni wemadopo kezi lenduna uStawutse uDavid Mbetsi owaseBridge abaleminyaka yokuzalwa engamashumi amathathu 30 ngabanye balabo abakhethiweyo izolo. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ukhetho lwayizolo lwedalele National Council of Chiefs lwamngele ngenjabulo olubone kukhethwa induna ezinhlanu ngesabelo sine seManicaland, Maswingo Midlands kanele Matabeleland North kutezabelweni zeMatabeleland South, Mashonaland Central, West kanye leMashonaland East kukhethwe abane ngesabelo sinye. Umongameli weNational Chiefs Council uNduna uFortune Charumira ngomunye walabo abakhethiwe emasingo. Ezansi emaNdebeleni iNduna uMphini uJabulani Ndiwene obulilima yena oleminyaka yokuzalwa engamatshumi amathathu lambili kanye leNduna uNdube uNonhlanhla Sipanda wensiza oleminyaka yokuzalwa engamatshumi amathathu lasiyagalombili bakhethwe ndawonye leNduna uStawutse loBidi. INduna uMathema uKhulumani Mathema weStezi obephatheke kulolu khetho uthi luqhutshwe kakuhle.
Ukhetho luhambe kuhle kakhulu olweMatabeleland South, bawinile ama-candidates kodwa engikunanzelele ngibone ungani sowugcwele kubuye abatsha kakhulu ama-chiefs amatsha. Engithemba ukuthi ngobutsha babo bazasebenzisa amandla abo ba-achieve lokhu okufanele bawa-achieve okukhangelelwe from the members of National Chiefs Council.
INduna uMbiko Mazuku eMatshetsheni wabekudalela Chiefs Council ukuvotwa izolo uthi abakhethiweyo laba kuzamele bazinikele emsebenzini asebengene kiwo.
Khangela ukuthi bazinikele emsebenzini abahlangana lawo aphandle kwakho konke ukuthi usebenze kuhle ukuthi ubuzinikele emsebenzini owenzayo. Sikhangela ukuthi bazazinikela bawenze ngokuthembeka bawenze ngenhliziyo zabo zonke lo msebenzi osuthe wabahlangana lawo.
Lamazwi asekele induna uMarupi uOrheng Nare weSlonga.
Abantu sibakhethile njengoba kuyikhona siqalisa ukubakhetha but hayi bona ngendlela esibakhangele ngayo bazasisebenzela ngendlela eqondileyo ngoba kule singathi siyamsola ukuthi engadonisele emuva kumbe njani.
Induna uMayenga uNgwenya Mafuyana eMatobo uthi ukhetho lwabo luqhutshwe ngokuthula njalo ufisa uZulu aziphathe ngendlela izinduna eziziphethe ngayo lapho ziqhuba ukhetho.
Amakhosi abencintisana abehleka onke ebambana izandla kungathi ngabantwana bomuntu kodwa bencintisana. Lalabo abaphumileyo bayahlekela bathabela laba asebengene ku-Chiefs Council. Yiwo umfanekiso engicabanga ukuthi nga uZulu uyawubona uqakathekile ukuthi abantu sibanxuse babe khona abanye bezebona ukuthi uhamba njani.
Ezinye induna ebezikudalela Chiefs Council kungakaqhutshwa ukhetho lwayizolo zibalisa induna uMasendu uGwebu loSiphasa. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngingu-Albert Ncube.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Owanqotshwa esikhundleni sokuba ngumongameli weleMelika kukhetho olwedluleyo uMnumzana Donald Trump walandule amacala wonke awetheswayo emthethwandaba waseWashington DC izolo. UTrump wetheswa amacala amane ukuzama ukubamba ngamandla idale lephalamende ukubana liguqule impumela yokhetho lukamnyaka ka-2020 ukuze aqhubeke esesikhundleni okungekho emthethweni okweminye iminyaka emine. Kodwa khona kwakusobala ukubana wayenqotshiwe uMongameli Joe Biden. Obona ngobudlelwane beMelika lamanye amazwe omhlaba, uSecretary of State Antony Blinken uthi ilizwe lakhe lokhu lingakatholi impendulo evela kuhulumende weChina ngemva kokunxusa omunye wakhe walelo lizwe uMnumzana Wang Yi eWashington DC. Wang uthethe lesi sikhundla esitshiwe nguKim Gang owaphongqotshwa umsebenzi kungela ngcazelo inyanga edluleyo. Kwabasanda kusixhuma singumsakazo weStudio 7 eye Voice of America esisakaza sise Washington DC.
Iti waza waza Friday my darling. Waza Friday
kuli viki uhlelo Waza Friday silomculi osakhulayo uMncedisi Ncube ozibiza ngegama lakhe lokucula elithi MJ Sings. Yena ke ucula umdumo weAfropop ekobulawayo. Asizweni exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
I should have known. Alu gubon, wasting my time. See two young tad. One guns a slim man and bell. One guns a slim man and bell. wathi akekho ofana nami namhlusu sitha sakwazi kuba nami hayi ngiyakuvuma ngempela.
Umncedisi uthi ungena kwezomculo ukuzothokozisa uZulu. Yekela sizwe imbali yakhe ngamafitshane.
Isikolo ngiqale ngiqala ukufunda eLos K Primary. So ngikhulele eThorn Group. Okulilo kusho okuncane nje phakathi kwenkubo yenja nasemagogova. So ngikhulele khonapha ngifunde eLos K Primary. Ngabe sengiyafunda eMzilikazi High School. Then ngabe sengiyaqeda sengisethawuni eTech College lapho. Ikufunda wami emfundo khona.
Bo igama lakho lokuculela ithi MJ Sings. Love yanjani njalo ukukhona yini abacula bakwenza wafuna uba ngumculi?
UM umele umncedisi. UJ abese mele uJeremiah. Then uSings waphonga uthutsha ngemistake ngodishini ebulayo theater. Mabe mpiza watu wasifunu MJ wa shami la ochachi wa jugati u MJ Sings. Music pe ui ndebe ngitanda vile nsasi mwane like ingome vengi zlalila. You know abo Love Mama Chaivana, abo Ringo, abo Yuma Segel, abo Boys to Men. Genre nga suga nga itanda abo Afro Pop, Afro Soul. Ezila ma life instrument kakulu. Gizo benza bo.
MJ Sings wasebenza nomuyi uCalvin, wasebenza noMatthew Kubik, wafika idlade lakhe elitsha leTop 3 lona lisenziwa ngubeka Incube. Leli dlade liphawulelwa uZulu ngeviki ezayo.
Mhlaka 12 August siyalontsha i-album lonela umuzi and sithanda ukulinxusa lonke mthwakazi nonke nibe nizosixhasa nizosisapota. Ngoba idlaladi lelokuqala and idlaladi nathi esinethemba lokuthi lizathinta abantu abaningi. $5 general, 10 emnyango, 20 VIP, 50 VIP. Sinxusa nonke buyanizojabula nathi kube mnandi njalo.
MJ Sings usutholakala nxa ufuna mlaleli
all digital platforms you abo Spotify abo YouTube abo Deezer. So ungaphonti MJ Sings khonapho uklikha nje sike ziphume zonke nje kuma social media ungangilandela ku Facebook MJ Sings, ku Instagram le Twitter sibizwa X these days. Nini ku YouTube ngingalandela le subscriber MJ Sings yakho. Awusiyabonga, siyabonga kakhulu.
Litshakazi akhulayo MJ Sings obesiculela umdumo wakhe we Afropop uhlelo Woza Woza Friday. Balazo dwe endlekini lonke igama lamuyezwa Jesus Band.
Mbali ukholisile umculo kaMncedisi Ncube owaziwa njalo ngegama lokucula elithi MJ Sings, umculo ozothileyo owe Afropop. Lingakhohlwa ke ukubana ku-Live Talk lamhlanje sikhangela ukulotshwa kwesivumelwano sokuthembisa kwamabandla ezombusazwe ukukhankasa ukuthula kulungiselelwa ukhetho oluqhutshwa kuyona le inyanga kaNcwabakazi mhlaka 23. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lo lamhlanje olivalelisayo uKatsedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.